sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 28 zibandlela 2016 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, udaba lokuthi umnumzana Walshman Ncube abe ngumsekeli ka mnumzana Morgan Tsvangirai ludala inkulumo.
Kunzima ngoba nxa ukukhangela nje mahlayana kumele kube into elula ngoba zakuthi wena hayi ngama MDC omabili, hayi babevele beqale beyisungule MDC bebonke. Kodwa nxa ususiya eqinisweni uzafuna ukudinga ukuthi beze behlukane kwakutheni.
Ngemva kokubhuqwa kukhetho, ibandla leZimbabwe People First lithi alisozelekele ukungena kolunye njalo ukhetho.
Lapha kakumiwa, lapha kuyahanjwa ekhethweni la. Iphathi isibili ibandla leyo izengifonyele khona ukuthi khona ime laphana lalaphana. Ngibona ngazani bazaqhubeka nje abantu besiya ekhethweni.
Uphenyo lokudinga ukuthi izijeziso zenotho zihlasela kanganani umnotho welizwe oluzabiza imali ngamadola zinkulungwane ezingamachumi alikhulu lamachumi amahlanu lusekelwa ngamatitshala. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Udaba lokuthi umnumzana Walshman Ncube abe ngumsekeli kamnumzana Morgan Tsvangirai ludala inkulumo. Lolu daba lubikwa lukhulunywa emihlanganweni yebandla leMDCT eyenziwa ngumkhokheli webandla leli umnumzana Tsvangirai kundawana ezijiyeneyo esithi yena bafuna ukuthi Ncube abuyele njalo ebandleni leli. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi kwezombusazo emnumzana Nhlanhla Dube owake waba isikhulumeli sebandla leMDC ekhokhelwa umnumzana Ncube.
Lokho asonto entsha ukuthi sesikuzwa sokukhuluma sokukhulunywa sokuze kuphunyiselwa ngalolo hlobo akumangalisi. Kodwa mhlawumbe okuqakathekileyo kukhangeleni ukuthi ma mhlawumbe kuthiwa bangahlangana ikakhulu kungathiwa benza lokho okuthiwa yi-coalition ngesilungu okokuthi bazama ukuthi bebe yimifula ethela mfula munye kusiya nxa sikhuluma ngokhetho ukuthi bazahlanganisa ama-candidate abo kumbe labo ababameleyo bengancintisani ukuthi lapho kulaleyi i-candidate laba babikhona lapho bafake upresident oyedwa. Leyo mbono yani indlela elula abangayenza. Kodwa nxa kuyikuthi kuthiwa bayahlangana uWalshman Ncube lebandla lakhe leMDC selisiya kuMorgan Tsvangirai lebandla lakhe leMDCT, lokho mbona ngani kungaba nzima. Kunzima ngale ndlela Chris, kunzima ngoba nxa ukukhangela nje mahlayana kumele kube into elula ngoba zakuthi wena hayi ngama-MDC omabili, hayi babevele beqale beyisungule i-MDC bebonke. Kodwa nxa ususiya eqinisweni uzafuna ukudinga ukuthi beze behlukane kwakutheni.
Bakhona abanye abasola inyathelo lonaleli elifuna ukuthathwa besipha isibonelo sokubana umnumzana Ncube wehluleka ukuthi aqondise ibandla lakhe besipha izibonelo ezifana njengani elasukayo ebandleni lokunye okunjalo. Ungathini wena ngabantu abatsho njalo?
Well, Chris, angishabona ukuthi kunzima ukuthi ungangisebenzisa mina njengesibonelo kumbe usebenzise ingqwelo omunye umuntu owasuka ebandleni le-MDC ekhokhelwa nguProfessor Ncube. Ngoba eqinisweni ukuthi mina ngilezizathu zami ezenza ukuthi ngisuke ebandleni. Bengathi ngisuke ebandleni ngasuka kupolitics yamabandla. Kunzima ukuthi kususithi ngasuka ngoba umkhokheli webandla lelo uProfessor Ncube wehluleka ukuqondisa. Mhlawumbe ungabuza abanye bangazitsholo bona ukuthi okwenza baze basuke kuyini. Kodwa mina mbone ngani mhlawumbe okuqakathekileyo ukuthi nxa abantu labo abathi kabavumelani lakho ukuthi kube lomanyani bakhulume ngokuthi abazama ukuthi kufezakale njengamabandla aphikisayo kungafezeka yini nxa bengabambananga. kumbe babona ingani kungafezi kanxa bebambeni nxa bebona ingani kungafezi kanxa bebambeni kungafezi kanxa kubambeni ubani lobani bebambeni njani.
Alo ke ngumnumzana Nhlanhla Dube ingcwethi kozombusazwe njalo wake waba isikhulumeli sebandla le MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube ube khuluma icingweni le Studio 7 ekwobulawayo. Ngemva kokubhuqwa kukhetho, ibandla leZimbabwe People First lithi alisozelekele ungena kolunye njalo ukhetho olungeza. Lokhu kwenzakala lanxa isiphathamandla saleli bandla umnumzana Claudius Magoba obikwa inguye owayekhankasela leli bandla ukuthi lingene kukhetho sowasuka kulo ngemva kunqotshwa kukhetho lwangeviki edluleyo esigabeni seBikita West. Sixoxele isiphathamandla sebandla leli umnumzana Maxim Kandla ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
By-election yana ingabe ithuse kakhulu ibantu bona laba abavela kuzalo laba abangakazi beluza ama-election abangakazi behlanganisana ubuso babo lento okuthiwa i-violence bona kakhulu laba ababesenza i-violence against i-opposition bakubonile ukuthi khona lokho ababekwenza kathi sokukhangelale labo yibo abantu abangaba loku kuthedela thedela emuva. Yes, it's true. Kwakula violence laphana nalaphana abantu besethuselwa abantu bencitshe ukudla laphana abanye bephiwa ukudla laphana. So lokho kwakusenzakala ku-MDC yikho lokho sokusenzakala kanti sikuleli bandla. Yikho lokho njalo labo sebemele ukuthi bekubone ikakhulu kona labo ma-viral nabonye nje abantu abaningi abakhona ngale. Yikho sebemele ukuthi bekubone ukuthi khona inyathelo elikhulu elingathathwa njengebandla kumele bethathe ibandla inyathelo bani. Entweni okuthiwa yi-violence abantu kumele begcinwe phela lokho okuthiwa yi-protection lo kodwa-ke i-protection kuzanu once you retaliate sokusiba yimpi kube kanti ngapha kuthiwa khona thatha iZimbabwe ngokuthula ukuthula kwangukhona kuyakhosta impilo zabantu.
Manje lizaqhubeka lingena kukhetho na kumbe lizenza njengabanye abaphikisayo asebeme eceleni baze bathi bona nqa kungalungiswanga okunye okunengi nengi abasoze bangene kukhetho.
Lapha kakumiwa lapha kuyahanjwa ekhethweni la iphathi isibili ibandla leka izengifonyele khona ukuthi khona i-email aphana lalaphana ngibona ngazane bazaqhubeka nje abantu besiya ekhethweni. Mina vele ngikhuthaza khona ukuthi abantu kabaye khona ekhethweni loba yiphi iphathi kayihambe ekhethweni ukwenzela ukuthi umhlaba wonke ejikelele ube kwazi ukuthi izanu ilobu govu obukhulu izanu ibulala abantu ukuthi bengekhethweni yona ilungisa ilanga ilikhethe isethe ilanga lokhethe nxa ingafuni izanu ukuthi incintiswe hhayi abathatha umuntu wabo kuphela behle bemfake laphana hhayi khona ukuthi bephonge ukuphiwa nje ukuthiwa khona kule violence hhayi umhlaba phela uzabakwazi njani khona lokhu ukuthi khona i-violence ikhona amabandla wonke ngaye ekhethweni hhayi zimphiwe kuphela.
Alo ke ngumnumzana Maxim Kandla isiphathamandla sebandla leZimbabwe People First ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwobulawayo. Uphenyo lokudinga ukuthi izijeziso zenotho zihlasela kanganani umnotho welizwe oluzabiza imali ngamadola zinkulungwane ezingamachumi alikhulu lamachumi amahlanu i-$150,000 lusekelwa ngamatitshala. Umphathintambo zemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo nguye obize lolu phenyo. Kule nhlanganiso ezimbalwa ezikhala ngokuthi imali ezasetshenziswa iningi kakhulu besithi bona ngabe isetshenziswe ezinye inhlelo kumbe kubhadala amatitshala iholo lebonus abakhala ngalo. Kodwa isiphathamandla senhlanganiso yamatitshala eZimbabwe Teachers Association iZimta umnumzana Sifiso Ndlovu uthi bayasekela lolu phenyo.
Ngingathi sokuthathekile ukuthi umhlaba wogejikeleni wazi kakuhle ukuthi ama-functions alimaze kanganani imali bathi-ke lathi thina njengezisebenzi afinyelele kanjani kathi imali ngabe kukhona indlela ezifihlekileyo ezingaziwa ngumuntu ukuthi kathi kungani ukuhamba ngaleyo ndlela. Ugatsha lemfundo ephezulu luyafuqelwa kakhulu ukuthi luchwayisise ngembangela le lezizitumela ezehlakalo eziyabe zikhona elizweni. Okunjalo lokho kuqatha ukuthi sibone ukuthi amaqiniso lawo amasamshini alimaza enye izibabo. Uqiniso lawo amasamshini alimaza izisebenzi. konke lokhu mathuthu sokhala
ye kodwa ke lithini lina ngemali yona le esetshenziswayo aso mali engathi nga ihambe yayobhadala ibonus eliyikhalela
i-150,000 vele ngokuyimandla kancane kakhulu ukuthi ngingakusukumisa ngoba imali esinakalayo ukuthi sikhonile sina i-180 million ngenye indlela ngibona singaba dinga indlela zokuthi singatholakala njani imali kathi imoshakala ngani lokhu kuzasinceda ukuthi sikhulume ngomfutho xa sisazi ngingaza ke ngimshele kakhulu nongongoshi wezemfundo ephezulu ngithi mina uphambanisile ngokuthi azilungise lokho kodwa ngibone ngathi uletha umzamo ongaqumbaqumba abaningi babone ukuthi ngeqiniso ngeqini lesibili indaba yamasanshini ingayiphathe njani ilizwe mhlawumbe uzakhupha ukuthi akula nto eyenzakeleyo ngalokho asazi ukuthi kuyaphumani kule mpumelo sasiyikhangelela impumelo yaleyo research.
Lo ke ngumnumzana Sifiso Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso yamatitshala eZimbabwe Teachers Association iZimta ubekhuluma le studio 7 ecingweni eseHarare.
Lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlelo amshweshwe
lamlela nampa bafubembula
kuhlelo lwezemabhandleni lamhlanje ngikomahlaba ithwale efilabhusi lapho engixoxa khona le sakhamuzi esifuya inkukhu umnumzana Ndumiso Ndlovu yena oke waphuma kulolu hlelo ngomnyaka ka-2015. Sithe simethekelele njalo sizwe ukubana ihamba njani iprojekti yakhe. Ngiyakwamukela kuhlelo Ndlovu.
Hayi kulungile baba.
Ihamba njani project?
Hawu uhlelo luyahamba hamba but ngaloko sokwenzakala kathesi hayi izinto zasahambi kahle. Ngoba le mali ayisekho ebantwini hayi angifikela nto ihamba. Lokhu ngoba ikwenza nje kuphela okokuthi iphilise abantwana.
Size sixoxe kulolu hlelo kwakungo-2015 wawusithi iproject yakho yayikhona ukukuphilisa kuyini osokuguqukile?
Laphana imali yayisesekhona ungathengisa la wawuthola something manje kathesi hayi awusela muntu othi ethengakuhayikwenza awusela muntu ehamba kuo akula muntu ongamthengisela wonke umuntu akalazi wonke umuntu ngokhala sokunzima vele kathesi hayi sokulomehluko omkhulu kala kwakungconywana sibile ngoba lo wawuthola something kathesi hayi akula komile.
Izingaki inkukhu ozifuyileyo kwamanje?
Kathesi sivele sokuyi-100 ngoba lezana eziningi lezana hayi uyabuzinikani uyakusiyethela imali yokuthenga ukulakho akula.
Zithatha isikhathi esinganani ukuthengwa ziphele?
Kathesi ungathatha noma inyanga ezintathu kuzama ukuthengisa khonokho ngoba uzafika omunye la kwelede omunye ayenzeni omunye ayenzeni ukubhadala kwakhona omunye la hayi hayi kudlala kusena nto eyenziwayo akusena nto ehamba kuyo.
Size sixoxe laphana zazi kuthatha isikhathi esinganani ukuthengisa?
Amaviki amabili iviki lehafu yakusiqeda kathi sizohamba ncenga abantu ukuthi heyi ntale sezikwanile thengani abunye la sekathatha ahambe omunye la athatha ahambe kude basihanganise ukuthi bakunike imali yakhona kakusela hambe uhluphana labantu nje akusathengise.
Eyodwa yona uyithengisa ngemalini?
Laphana sasayenza $8 but alo size o-7-6 ngoba ayabonke vele ungazi ukuthi 8 akusancedi bakhala kunjalo so akuyafana nokuthi nje vele uphongkwenza nje into sokuyudlala nje.
Ngisho lesikolo zama-boarding azithenge
laba sebefike zabo sewabona ukuthi engalisho ukuthi vele sazini sezifikele zabo nabesiphongkweyenza athi zama ungani ngizakhamezi kodwa aazazazi la mali bakhala ba.
Kanje uhlelo lwakho ngolokufuya inkukhu kuphela awulimi akulokunye okwenzayo?
Ukulima medulo nyaka ungaba ngcono nje ozulisina kodwa uyalima kodwa ungazulina uyakuthi uyawulimela ukudla uke.
Ngisho ukulima isivande imbhida wawungalimi kanje?
Ngangilima ngagcina ngimile amanzi afuthwa ngamanzi.
Lokho elingelasikotsho yini eduzane?
Hayi kithi isikotsho vele hayi azibi khona ngala bafake bathi ngoba khona ngo-1989 akudla laphana. Ngabe sokubuya ama-election kwesitshela khona ukuthi hayi sizafaka kodwa angadlula asasiboni.
Emasimini khona lilima okunganani?
Ilimile but sokubulawa amanzi sithumaze emaningi kakhulu. Kade kulinyiwe sibe kodwa konke kutotile ubomvu wonke nje indaweni. Okuyelo nje indaweni akusela nto i-right.
Ngezinye indlela sokuzifananela nje lokuthi izulu kalizange libe khona? Lolobe kuluhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lesakhamuzi sefilaphosi umnumzana Ndumiso Ndlovu asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo umuntu ngamile inkomo
Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba lichona lendaba sixoxa lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Mlamuli Nkomo endawonye lesiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana David Ndlovu owake waba ngumeya wedolobho lakwaBulawayo sihlaziya amazwi kamnumzana Julius Malema owebandla le-EFF leSouth Africa owathi yena umongameli Mgabe usekhulile njalo iziphathamandla zebandla lakhe lezanu PF zingamagwala ziyesaba ukumtshela ukuthi ayephumula.
Ewa ukala ingathi mina isi abantu bafree kwenza ama observations. Ngalo uma sifuna ukuthi sikhulume ngamathambo ukuthi akasavumi. Perhaps i-solution kwakuyikuthi sikufake ku-constitution ukuthi manxa umuntu so abani. In any case, we are not doctors in ukuthi singamthethi kasenelisi. The only people abangamthethi kasenelisi laye akwamukeli kumba angakwamukeli ngama-doctors. Thina, we can't say to an individual kuyagula wena sokumele uyekele. Even semsenzini, emsenzini general work, it's illegal ukuthi mina company yamtshela ukuthi ngiyagula. They can send me to a doctor. But mina ngokwami mina engizibonela ukuthi ngiyagula. Ama observations mina ngiwali because ama individuals are free to make ama observations ngokwenza. But mina I believe ukuthi izinto zonke kumele zenzwe ngokusemthethweni. Any other action ethathwe engathathwa ngomunye umuntu besides a constitutional act becomes unconstitutional. I don't believe in performing on doing unconstitutional means. Mina I believe ukuthi where people believe ukuthi u president abezanu PF once the majority believe ukuthi hayi kasenelisi they remove me ku congress
nanto ke udaba mnumzana Nkomo uthi yena ubaba lapha umthetho uyamvumela ubaba umgaba ukuthi aqhube
imithetho mihle njalo imithetho mihle ma ilandelwa kodwa sizananzelela ukuthi now and again imithetho iyatshintshwa ngenxa yokuthi impilo iyasifundisa zonke njengabantu bezimbabwe sesikubonile ukuthi umuntu ole-93 years ukuthi asiphathe akusonto ehle nanku sesisebenzisa imali ye-amerika imali ye-amerika siyasihlupha sesisebenzisa amabhondi nanku akusela mithi ezibhedlela konke lokhu kuyasitengisa ukuthi kubuswa umuntu ole-93 years yinto embi ngakho ungabe kusemthethweni manje kodwa kuyisifundo ukuthi in future kufanele sikukhonside sikufake ku-constitution ukuthi umuntu engedlula iminyaka emingaka kufanele abeke phansi intamo kungani emakhampanini nakho kulo muntu kule ADF engine ukuthi umuntu engafika iminyaka engaka kufanele athathe umhlala phansi lesi yisifundo okufanele abantu bezimbabwe basifunde ukuthi akufanelanga ukuthi umuntu azafela esikhundleni sengathi yimonarchy or yibukhosi kanti hayi lokhu yi-president nje okufanele usebenzele abantu itshele omunye
mnumzana Ndlovu uyakhuluma lapho ubaba Nkomo uthi yena hayi ubaba umgabe usekhulile
bengimlalele kuhle uthi yena lesi yisifundo sokuthi abantu babekwazi ukuthi kumele sitshintshe umthetho fine awutshintshe kumthetho okamanje awukatshintshwa phela umthetho yiloko ngamaassumptions nxa abantu befuna ukutshintsha umthetho abawutshintshi umthetho ungatshintshi umthetho abesesalela sekutshintsha umthetho then lamnda iwill start pointing fingers but okakathesi umthetho phela ukatshintshi it's like ukuqambe le ndastry uthe ingakwanisa 65 years bathi iyahlala phansi kukhona phela bakutshela ukuthi ule 65 years uma ngile 60 years kumbe 59 bangathi retire kasakwasekusiwokuretire sesifikile uma ngincwazi umthetho ngethi angingakwanisi 65 but uma sengikwanisile 65 ngiyaretire ngoba kulotshiwe phansi but okwakathesi ezimbabwe asilakho ama-emotions lama-facts vele kuthi yena vele nama-facts are very stubborn ama-facts athena he is the president the law allows him to the president if you want to remove him we can only do it having changed the constitution but we haven't done that so far
hayi isikhathi sesingasavumi ungasivalela uhlelo lwethu mnumzana Nkomo uphendula ke umbuzo kababa uNdlovu
yeah uza ukuthi abantu bezalo PF bangamagwa esaba ukukhipha umngameli wabo kusengisa ukuthi ikusasa ngentsha ikusasa ngeyouth ngiyathandile kakhulu amagama amalengu engithemba ukuthi anike abantu abancane bezimbabwe amadlabuzane ukuthi labo balelungelo
leyo-ke bekuyingcwethi kwezombusazwe umnumzana Mlamuli Nkomo ebesixoxa laye endawonye lesiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana David Ndlovu owake waba ngumeya wedolobho lakoBulawayo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Le balaleli istudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushort wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz. Okwamanje ke sengidedela imuva ngelithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lelami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla kuhlelo sixoxa lomhlonitshwa unkosikazi Jasmine Tofa, ilunga ledale lePhalamende ekubandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube. Sihlaziya uhlelo oluqhutshwa ngumhlonitshwa olokudingela ikakhulu abesifazana labantwana incwadi zokuzalwa kanye lezithupha. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga ngiyathaba ukungamukela kwenu.
Ye, kuze kufike lamhla kuyini esele kufumene?
Sile chat group eyabomama. Ngafika bexoxa ngama birth certificate. Sebengene kwenye i-subject. Ngathi ngicela ling-inbox abafuna ama-birth. Omunye lomunye wentshe uthi mina nilesikwerete esibhedlela, nilesikwerete esibhedlela. Baya kubambela i-birth record manxa ungabhadalanga. But kakuvunyelwa lokhu ngelokuzeni. Nge-constitution, I think sathola maybe abantu abangafika kuma-50 kulabanye abalamaphahla abazalwa nge-operation abazali ogogo abalabantwana abathunyelwe bevele eGoli bebuye labo malayitsha bengalancwadi zangapha kodwa banama-birth record angaphi awe-South Africa kwaba labanye abazalelwe empilo abanye central ngasengenza-ke i-appointment ngahamba e-central hospital basebesithi bona no akulanto enjalo so kutsho ukuthi hayi abantu labo okhuluma labo mama Tofa bayenzeni balahle amaphepha ngasesithi hayi khonokele ukukhulumayo ngathi ngakukholwa ibe ngihlanganele abantu abangu-3-4 kodwa omama labo babengihlanganele labo baningi kakhulu so ngasesithi kuyini esingakwenza-ke ngingayenza yini ukuthi ngiyehlala labo mama siqoqane labo baba babantwana labo ababelethe esibhedlela basebesithi hayi silakho sibili ukubanceda.
Udaba loluthi uzalukhweza ephalamende, iphalamende izancedisa ngani lapha njalo kuyini kahle kahle ofuna kukhangelwe?
Sihlala sikukhulumile uyabuza especially ngama-Wednesdays khonaphana sibuze u-Minister of Health. Uminista uyakuphendule sithi hayi akukho emthethweni yabavunyela ukwenza lokhu nalokhu but engikufunayo yikuthi uminista athathe unyathelo olwenza ukuthi ngaye umama ephume esibhedlela lomntwana abe lephepha lona lelo elizamnika ulungelo lokuthi ayedinga i-birth certificate yomntwana. Because ukwenzakalayo kwesisikhathi umzali uyabhubha and then sokusala sokusiba yini umntwana lwana sesala esenkingeni eswele umuntu ongamnceda.
Kungani ukhethe ukusebenza ikakhulu labesifazana labantwana?
Njengomama ngiyalwazi udubo olukhona ngaye umntwana engancedwanga. Njengesikolo lapho umntwana ngaye ekhethiwe efuna ukuthi aphume phandle kweZimbabwe kuyabe kuyisport or ezintweni zesikolo engala birth kayenelisi ukuthi athole ipassport. Especially ngayo labazali abangala lwazi oluningi kakhulu ngezinto. Ubona ingane yabazali bakho ngabakuthandi kodwa bona bayabe kuthanda but bengalayo indlela yokuthi bakuncede.
Abangabe bevelalele lolu hlelo befuna lawe ubancede bengakuthola ngapi?
Okay. Bangangifonela inombolo zami ngu 0772-303-355. Ezinye njalo ngu 0782-745-859. Ngicela lingifonele ntambama. And akula lutho abamele balukhiphe kimi, ngicela uhle ngiqonqosele khonoko. Abamele bakubhadale kuphela i-fee yoku-birth certificate babhadala ngathi komsitheli khona ngale. Njengoba la ngikhethele ukuthi ngisebenzele abantu and ngizinikele ngenhliziyo yami yonke.
Sibonge kakhulu ukuxoxa lawe kudlolu hlelo imali apha ingxoxo yethu.
Ngiyavalelisa kini lonke njengoba uNkulunkulu sesinika amanzi. Ngibona ngani sizaba nenala kulomnyaka. Ngicela njalo thandekile ukuthi ngitshela abantu ukuthi iSADAC ilohlelo olubuyayo okuthiwa i-statelessness abakhangele khona ukuthi umuntu wonke ohlala kuSADAC region umele abe le record. Njengalabo abahlukuluzwa ngesikhathi seGugurahundi abaswela abazali babo nezihlobo zabo besiba le problem yokuthola ama-birth certificate. So ngicela bakithi sidingane sizame ukuthi siqoqane sibone ukuthi singancedana njani.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosikazi Jasmine Dofa, ilunga ledale lephalamende ekubandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo kuhlelo olufanayo oluphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha.
Sibongile Sithandekile, hubelela ngelihle. Asavume ukuba siqhubeke sonke kodwa singake dlukani ngesikhangele inhloko zendaba ebesilazo uhlelo lwethu lwalamhlanje. Udaba lokuthi umnumzana Welshman Ncube abe ngumsekeli kamnumzana Morgan Tsvangirai ludala inkulumo. Ngemva kokubhuqwa kukhetho, ibandla leZimbabwe People First lithi alisoze lidedele emuva lizaqhubeka lingena kukhetho. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo igama lami nguChris Gande, kodwa ke lingakhohlwa ukuthi liyenelisa ukuzwa uhlelo lolunjalo ebulenjini be-internet ku www.voaindebele.com kumbe njalo ukusithumela i-text message kunombolo ezithi zona 1-202-465-0318. Lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.